Abahlala emaphandleni bathi idola leZimbabwe likukudeka ngamandla emkambo wemali kahulumende njalo lowensitha, okwenza ukuba bengenelisi ukuziphilisa. Namhla idola elilodwa leMelika lidingwa ngamadola phose azinkulungwane ezine zamadola eZimbabwe, 3674 Zimbabwe dollars emkambo kahulumende. Libiza amadola afika inkulungwane eziyisithupha, 6000 Zimbabwe dollars, kweminye imikambo yensitha. Unkosikazi Tryphene Mpala owesigabeni seNyamandlovu esabelweni seMathebeleni North uthi lokhu kwenza ukuba behluleke ukuphandela imuli zabo ukudla.
Kunzima kakhulu ezweni lakithi eZimbabwe ngalezi nsuku. Siphila nzima kakhulu njengoba idola lakithi lawa, sekumele sisebenzise idola laseMelika. Okunzima kakhulu khona ukuthi uze ulithole, uze ulihlanganise. Ngapho izikolo sichajwa ngalo idola laseMelika, ende thina ngapho silithola nzima sizakhamizi. Isinkwa siyidola, emakhaya sisakhulumi vele kunzima khona ukuthi sisithenge leso sinkwa. Sekuphile kanzima kakhulu.
Isakhamuzi seGwarayi eLupane, uMnumzana Thembelani Moyo, kulombono ofanayo.
Abantu sekungani bayatshontshelwa abaningi, ikakhulu abantu abangama-pensioners sebelokudlibelezela ngoba umuntu uyabe sithengisa i-airtime, ikakhulu abanye baya befuna amadatha abo WhatsApp instead ukuthi asebenzise i-rate e-black market kumbe yona le esitsho i-interbank. Uzathola ukuthi umuntu uyabe kudlebelezela ethengisa i-airtime, wena umuntu idola le-America elilodwa yena ekunika imali engabo 1200. Kukati kathesi singathi siyakhangela i-rate iku-5000 ku-black market. So abantu nje indlela yonke abayiphilayo emakhaya lapha kuzima kakhulu, ikakhulu ezitolo akusathengeki. Uthi uyathola imali yakho ye-RTGS ikakhulu ama-pensioners nxa besithi bathenga bethole ngalo i-rate lakhona liyesabeka, akuvele kuzima, abantu badonsa nzima emakhaya lapha. Indlela okuphilwa ngayo ngokuwa kwedola leli leZimbabwe, hhayi akuhambi, akuhambi sibili.
Uthi sibi okumangalisayo isimo somnotho eLupane.
Sebephila ngendlela eziningi ikakhulu emaphandleni, uthola abantu emgwaqweni lapha kuyathengiswa amajodo omtshwankela, kulento zemvelo ezinjengezihlahla egangeni lapho ungathi uyananzelela ezemvelo sekubhidliziwe, abantu bayatshisa izihlahla ezinkulu ezamaphane lezi bethatha i-advantage yokuthi ilizwe lakithi vele alilamagetsi.
Kodwa uMnumzana Belief Gawule olevenkili eCholojo njalo kubandla lezanu PF uthi kulabantu abadala ukuthi idola leZimbabwe liwe okumangalisayo.
Okwenzakalayo ukuthi ngabantu abalenjongo yokuthi kungancedisa lako ekuzondiseni abantu njengoba sesilanda ukhetho, yinto yokwenza ukuthi abantu bazonde sibili kakhulu ukuthi njengoba silanda ukhetho akula yinye into ngaphandle kwesabotage.
UMnumzana Fortune umlalazi okubandla leCitizens Coalition for Change kavumelani laye.
Umnotho nxa usezandleni zabantu ababusayo behuquluza, okutsho ukuthi le mali yelizwe iyabe ingelaso isisindo. So ukuthi kublenywe abanye abantu akusizi, ilizwe aliproduce lutho, akula production.
Othengisa imali emkambo wensitha uMankomo uthi idola leZimbabwe lithengiswa ngendlela ezishiyeneyo.
Ngapha emkambo mnyama kublack market ithi 4.3 kusiya ngokuthi ule malini. 4.3 nxa ule $10, $20 ama small amounts. From $50 sungathi idola ulitshintshe nge 4.8 kusiya kubo 5000. Singasakhuluma ezitolo, into yedola sungayithenga nge 5000 kusiya phezulu. Izindaweni ezinjengabo Harare i-$1, sikhuluma namhlanje i-$1 is equivalent to 6000 RTGS.
Ukhangelelwe ukuba idola leZimbabwe lizaqhubekela phambili lisiwa. Lalahlwa ngomnyaka ka-2009 kulandela ukugudeka komnotho okumangalisayo. Ngimele i-Studio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.